Ngosinqume sethulwe lamhlanje umthetho ndaba uthe isikhungo sogatsha lwendaba zasekhaya sokwesula amaphemithi ze-ZEP nokuqhubeka esengeza ukusebenza kwawo okwesikhatshana kasikho emthethweni ngakho sesisuliwe. Ithe ukwesulwa kwamaphemithi la ikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba akukhulunyiswananga lezizalwane zeZimbabwe lezi okuyikwephula umthetho nelungelo labo njengabantu abasebenze bethuthukisa umnotho walelo lizwe bebhadala le mithelo kahulumende. Unkosazana Nassim Faki owenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation eyiyo ebehamba phambili kwabaphikisa isinqumo sikahulumende lesi emthethwandaba uthi bathokoze kakhulu ngokunqoba kulolu daba.
I think this gives people at least
isinqumo lesi sizonikeza izizalwane zeZimbabwe isikhala sokuqoqa kahle impilo zabo.
To make their views heard to the minister as to why conditions in Zimbabwe are not ideal for them to return.
Umgcinisa wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye usemukele injabulo lesi sinqumo.
Esikukhangeleleyo khathesi ensukwini ezilandelayo ukuthi sitholeke umhlahlandlela oyokuthi kuzahamba njani kulabo abavele sebefake isicelo sabo esama-waivers ngoba isinqumo sikaminista esichithwe enkantolo yokuthi abantu kumele baye kwamanye ama-visa okufunakala khona umuntu abe le-waiver.
Unkosazana Victor Mathutu okhokhela inhlanganiso yabomama beZimbabwe ezimpimbokodo uthi lesisa iphika ngalesi sinqumo.
Sinje ukuthi sibuze ukuthi kulezi nyanga ezilithumi lambili u-Aaron Motsoaledi kumele abe sekhuphe isinqumo esingasiso lesi ayesikhuphile sokuthi uyaqeda du ngama-ZEP. Njalo bonke abantu bama-ZEP ngabantu kuzindaba ezinhle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine ivune labo kade bephikisana lo mphathi intambo wasekhaya u-Aaron Motsoaledi.
Kodwa kumnumzana Freeman Bang owenhlanganiso yesisonke People's Forum osekukade isekela ukwesulwa kwamaphemithi la futhi isinqumo lesi sibadanise kakhulu.
Siyayichallenge leyo decision by the High Court, siyayichallenge leyo decision by i-judiciary, siyayichallenge leyo decision by i-ANC evumela yonke into e-wrong eyenziwa i-ZANU-PF, abomugabe nabomngangwangwa bazoyenza yonke into abayifunayo la e-South Africa. Ayivumelani, asivumelani nayo and asiyithandi and ngeke sivumele iyenzakale.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi kufanele ayeqala olunye uhlelo olutsha olulandela umthetho.
Kusho khona ukuthi kufanele ukuthi aqale phansi ukuthatha lesinqumo sekungaze kungathi ngo-2021 anxuse abantu laba abangama-ZEP holders ukuthi bambhalele bamtshele ukuthi lesinqumo sizohlukumeza amalungelo abo ngaluphi uhlobo njalo bacabanga ukuthi kakwenziweni.
Phakathi kwenyanga ezilithumi lambili lezi abeZimbabwe laba ngeke babotshwe kumbe ukubuyiselwa emuva ngezizathu zokuthi amapemithi abo asephelelwe isikhathi. Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ngalesi sinqumo ibingakaphumeleli. Belesu 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.